kuyafana nje nokuthi ma kule shapa ngithi bengamaningi bhasi ishapa ushayela imali ngakho kumele ukuthi wena uthawele imali kwezokuthiwa ungathawela imali kodwa uyimemba yikho abazame ukuthi babuhle khonokho izimbabwe yimemba esadani so sekumele ukuthi ithathe ishano ngisawusamelanga ukuthi kuye ezimbabwe okulungisayo kuyini ezimbabwe ngoba yonke into yalungisa saka 23 aga sadlula kikhonokho khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development lika ama-difference aside sibone ukuthi sisiyafika u-2028 ukuthidevelopilize ayisithi ukuthi yimhlangano kuphela owenzakalayo but ngokuba khona kwawo umhlangano lo ezapho siyabona ukuthi kathe sibile mgwaqo inkalakatha yomthambalala womgwaqo osuyenziwe from Harare to Mount Armjet siyabona sokunamavilazi rangale ale asoze dilive ngenxa yesadakileyo imhlangano phela izinto ezezasala zisekuyenzela izosabela so ukusibuya kwesadaki lapha kuyinto enhle kakhulu
abanye bathi kunganiswa kulungiselelwa abantu bemzini ngoba kungani lokhu kungabi ngihlala yenza
ya anti nanxa ekhaya kubuye umuntu wemzini phela singazi ukuthi besidla umfushi izolo singafulalela umuntu wemzini inyama inyama leyana siyidlala ngazi ukuthi umuntu wemzini ekhona ekhaya so ngokunjalo-ke kuyafanana nakhona phezulu awungeke wena ukuthi iguma lakho libile kubuye umuntu wemzini iguma leyo kodwa ungathanyela ekhaya futhi sokusala ukuthi yini ekhaya phela yona leyo into eyenzakalayo ukulungisa komgwaqo kusiye e-Mount Armjet sokuthi ekwabambanisa lokuthi kwenzani kulesadisi but sokuyinto esesenisikho ungabona umuntu eloku ethandabuza ifika kumelanga ukuthi kube khona khonokho umuntu ozondilizela ngoba ungazibona ungavuna ukuthi kube ne-development elizweni lakho kumbe kube ne-program enjengaonaleli uye une-problem ama-problems abathi akhona alungiswayo iwaphi kahle kahle ngaphandle kokuthi ama-problems akhona umele kumele ayolungisa ama-opposition parties ngale ngoba yiwa le-problem fana ngale konabodwa singazi ukuthi ama-problems akhona amanye elizwe lakho
njengoba umhlangano we-SADC uqhubeka e-Harare singathi imathebelele nje layo izathola yini ezinye inhlelo zentuthuko ekulungisweni kwemigwaqo lokunye njalo okulungiswayo
siyakwazi ukuthi vele abasoze bayekele bekaphume elizweni akanje i-Victoria Falls number one yikho lapho abazaqalisela khona esingathi thina yikho lapho kumele sikhangelele khona ukuthi singathola something then-ke kuyeso sithi ku-state of elokuzenene esikutholayo thina i-stating of course akulanto esizayithola but sonokuyala sokuthi impile indawo yaseHarare sokunamanye amafamedi sesingathola amanye amafansi that angabuya ade nomeikhayelungisa fakale Harare sengathi ayitethwa asabalala ayetayo kwezinye indawo.